salfata kakhulu lo daba sibili and into eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emaplazini even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqasha abantwana abancane ukuthi babasebenzele ngoba basithile umntwana ayefuna nje kuyinto okuncane nje nabazali ikakhulu and into eyenza kuphuma indalo ibuyanga abazali babengelalutho sebesethuma abantwana ukuthi bayisetshenzisa emasimini kungamelanga basebenze kule two issues lapho empowerment yokuthi ngabantu abakho uyakwazi ukuhamba nawo emasimini besiyakuncedisa lokho bengabhadala lutho hhayi lokho asilani lakho but esikuselayo esingakufuniyo ukuthi usebenzise abantwana abancane ngeqasha njengabantu abadala ubabhadala hhayi lokho sekuyi-child labour and ne-child abuse yabesitholakala kakhulu lapho
alaliya-ke likhulumisane lohulumende njalo wayesithini ngalolu daba umthetho wezimbabwe uthini
hhayi lapho wayesisekela kakhulu wayesisapota kakhulu even kuma-international forums yilo lodwa udaba esathi singasikhuluma ngalo uhulumende naye asisapote but into eyayisihlupha yukuthi akuna mithetho ngaphandle nje kudangalapha ngama-ayelo instruments ayabe khona but umthetho ezimbabwe esingathi wawukhona singasikhathesi but ngesikhathi engangingumpresident mina sathi khuluma kakhulu ngokuthi akube lo mthetho okuthi umuntu ozatholakala esebenzisa abantwana abe nesigqetho esibuhlulu kanti ukuthi ngoba yinto engalunganga ukuthi uqatha abantu abasebenze njengabantu abadala obabhadala izimali uzayenza ukuthi bangayi esikolo uzakwenza ukuthi bathole enye imikhuhlane abazakhwela belayo okungamelanga ithole laba bantwana abalelekuleku kathesi ngendawe nale ukuthi kulama-artis naw amayining law amakholokhoza lawo okungabantwana okuncane kathi kuthola kukhona thi ngoba sasenza ama-sales business ukuthi uzabathola bethole izindishi namabhavu nemigqomo emikhulu leyi bezama nabo nyesi abadala kodwa kulapho bebhadalwa ngomuntu ebasebenzise yena lo kungabekhonokhoza kulapho sinayiti ngale emaplazini belimigwayi kulama-pesticide asetshenziseka khona ngale kuningi okutholakalayo and kungumkhuhlane ukuthi kuphambanisa abantwana abancane
labo-ke abaqhathi abangaphiyo izisebenzi zabo impahla zokuzivikela
uhulumende wazama sibili ngoba i-NASA sathi singabika kibo ukuthi heyi kule ndaba ezinje lapha nalaphayana akuna protective clothing hhayi babezama sibili but into eyayisihlupha kakhulu ngabantu laba ama-chinese ndingamangalithi ama-china alaphana abaniki isebenza ama-protective clothing sasingaboni improvement and abaningi bakhona bayenzilwa ngukhulumende wayekhona lo ukuthi athi la we are protected by the government and akhona nto engasenza yona abantu asingazeeziwangayenzani manje